soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ngenjabulo kustudio 7. Ngolwesibili mhla ka 25 kumabasa 2023 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje
siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulowo mbukiso. Kusasa umsekeli kaMomgameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labosomabhizimusi kuhall number 2.
Usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana oweZimbabwe International Trade Fair kobulawayo.
Ezombuso wamakhiwa okwelengilandi kazikho kuwelelana lohulumende kaPresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi Mnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokutshengisela ukuthi asinda.
Amalunga edalela ePhalamende akwelebhilithani athi kakumelanga umongameli Emmerson Mnangagwa anxuswe ekugcotsheni kwenkosi uKing Charles. Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan. Abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamuhla. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Uqalile lamhlanje umbukiso omkhulu wezokuthengiselana weZimbabwe International Trade Fair kobulawayo. Umsekeli kaMongameli uMnumzana Constantine Chiwenga kusasa ukhangelelwe ukuvula ngokusemthethweni umhlangano wabosomabhizinisi weZITF International Business Conference oqoqo inkampani yeZITF imanyene le National Economic Consultative Forum. NgoLwesihlanu lumbukiso uzavulwa ngokusemthethweni yenkosi yamaSwati uKing Mswati wesithathu. UAnastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Ababukisa impahla etshiyeneyo ezethi ITF 2023 lamhlanje baqale ukuthenga lokuthengisa abakulungisayo eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Obona ukuthenga lokuthengisa ibhizimusi lezethi ITF, unkosikazi Dorin Zamatira uchaze ukuba ibhizimusi iqale ngobunono obuphezulu lamhlanje.
Siyajabula kakhulu ngendlela osomabhizimusi abasukumele phezulu ngayo kulowo mbukiso. Kusasa umsekeli kaMomgameli uVice President wakuleli uzangena umhlangano labosomabhizimusi kuhall number 2.
Umqondisi wenhlanganiso yabezindaba eZimbabwe Media Commission uMnumzana Godwin Phiri uthi umbukiso walonyaka uyancomeka.
Siyajabula ukuba lapha lonyaka njengeminyaka nje sasiye khona. Kuqakathekile kakhulu ukuthi sizoncedisana sibambisane njengamaZimbabweni sitshengisa lokho esilakho kwenzela ukuthi labaphandle bafunde amabhizinisi lathi bazwisise ukuthi iZimbabwe injani, iyangaphi, amathuba akhona okuinvesta kuleli lizwe lokwenza ibhizinisi lamankampani aseZimbabwe. So njengeZimbabwe Media Commission sikuqakathekile ukuthi sibe khona lapha namhlanje lathi sitshengise ukuthi njengecommission siyasekela inhlelo ezenzakalayo elizweni.
Umnumzana Killian Masuku okubhizimusi lokubumba ubonga uncedo lokuphathiswa ngabamabhizimusi abaluthola enhlanganisweni eyeZimtrade.
Ubumba kusitela inzuzo ngoba siyayenza sikwenzayo, sikuchise, sikubumbe, sikuchise, sikupende. Really sikhona ezokuthola kwampala, even though sometimes what, but siyathola something kwampala ngoku esikubumbileyo. IZimtrade iyasincedisa ukuthi isincedise kumabhizinisi. Ikusikuvona samnga sifuna isipota, iyacitha ukuthi isipota because
elemelika lilabasakhulayo ababasekelayo kumabhizimusi ahlukeneyo. UMnumzana Kelvin Mhlophe uthunga izicathulo esekelwa yimelika.
Le one year ngikhathi ukufundela ukwenza izicathulo. Ethunga empathy kulo titshe oncedisayo engidingelwe yisungu yoncedisayo ukwenza izicathulo lezi.
Obona ngezentuthuko lamabhizimusi esigodlweni sommeli weBhilithani eZimbabwe uMnumzana Martin Elsop uthi balobudlelwano obuhle lamabhizimusi akuleli athenga ethengisa ezweni labo belethemba lokwengeza lelo nani lonyaka.
Ministry of Health here. So we want to see more UK investment and expertise coming here to support Zimbabwe on its vision to achieve its vision 2030.
Umbuliso wamabhizimusi oweZITF walonyaka uqhutshwa phansi kwesihloko esithi Transformative Innovation Global Competitiveness. Amazwe angamachumi amabili lanye abukisa lonyaka namankampani adlula kancane ngamakhulu amahlanu i-533 azabe esenkundleni eZimbabwe International Trade Fair Showgrounds. Phathintambo beZITF bathi umbukiso walonyaka uthuthuke ngesilinganiso songamachumi amathathu ekhulwini i-30% ngemva kokwehla ngenxa yobhubhano lwe-COVID-19 nyakenye. Usikhwica Mfundo, Mqhele Dlodlo, ngimele umsakazo we-Studio 7 ngikwaBulawayo eZITF, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Silokhe sikudaba lunye. Umabhalane omkhulu wogatsha lwezokwethulwa kwembiko, umnumzana Nick Mangwana, ube lomhlangano lentatheli izindaba lamhlanje embukisweni oweZITF, lapho aveze khona intuthuko esibe khona ekwethulweni kwezindaba kusetshenziswa imitshina yalezi insuku i-digitalization. U-Anastasia Ndlovu usethulela njalo lolu daba.
Umnumzana Nick Mangwana aveze khona ukuba ukuguqulwa kokukhutshwa kwemibiko kusetshenziswa imitshina yakulezi insuku sekusilinganiso samachumi amane lambili ekhulwini i-42% njalo badosa nzima ukuze baluphutshe lolu hlelo.
The digitalization program is around 42%. It's a highly capital intensive program, therefore because of our limited resources and other contesting interests, we have not yet gone as far as we want and would wish to be.
Namhlanje njalo unkosazana Meg Riggs, umqondisi wenhlelo e-embassy yeMelika kuleli, uvule okusemthethweni uhlelo lwemitshina yakulezi insuku i-Tex Expo Hampton e-NAST American Space kwaBulawayo, lapho abakhangelele khona ukuphuma labafundi abazaphuma lobuciko bokuqondisa ubunzima besebenzisa imitshina yakulezi nsuku.
John C. Maxwell said, fail early, fail often, but always fail forward. So the key here is to extensively test, push the limits of your idea, find out where it doesn't work, because it only becomes sustainable and useful once you have really pushed through each of those potential failures and come up with the best idea possible.
Is it ITF imanyane labosomabhizimusi ikhangelelwe ngolwesithathu ukuba izaqhuba umhlangano ozangena umsekeli kamongameli umnumzana Constantino Chiwengwa labakumanyano we-European Union labanye ngolwesine. Kuza kuba lomhlangano we-Connect Africa Symposium ozangena njalo ngumnumzana Chiwenga labe-UNDP, i-EU labosomabhizimusi abavela emazweni womhlaba. Abasakhulayo labo balenhlangano yabo ephansi kombukiso omncane kulo weZITF oweScholastica ozaqhutshwa ngumqondisi weNational University of Science and Technology usikhwica Mfundo, Mqhele Dlodlo. Ngimele umsakazo weStudio 7 ngikwaBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo uxolo amalunga edalela ePhalamende akwele Bilitani awe United Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe aselobele ugatsha olubona lobudlelwano lamanye amazwe omhlaba besola ukunxuswa kukamongameli Emmerson Mnangagwa ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Bathi umongameli Mnangagwa wephula amalungelo oluntu kungakho kumele angavunyelwa ukuze ehlangana lenkokheli yamazwe omhlaba emkhosini omkhulu kangaka. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abe-UKPGZ bathi ukuqanza kwezehlakalo zodlakela lokuhlukunyezwa kwabantu besephulelwa amalungelo abo okwenzakala eZimbabwe kwenza umongameli Mnangagwa engamukeleki. Lithe ukuhlala ejele kwesiphathamandla se-Citizens Coalition for Change, CCC, umnumzana Job Skada okwesikhathi eside kangaka kutshengisa ukuba isimo eseZimbabwe kasimanga kuhle ikakhulu. Ngakho ke umuso omnangagwa ele UK liyabe selamukele ukuhlukunyezwa kukazulu weZimbabwe. Isikhulumeli seCitizens Coalition for Change CCC umnumzana Gift Ostalo Siziba uthi ukusobala ukuba umnangagwa kamukelwa ngamanye amazwe omhlaba.
Lokhu kuyaveza ukubana kwele Zimbabwe kule dubo mayelana nokuhlonitshwa kwamalungelo abantu kakhulu lawa ke akukhonstitution ku Bill of Rights, akuhlanganisela ke freedom of speech, freedom of assembly, ilungelo lokutshengisela lamanye ke amalungelo aku Bill of Rights kwele Zimbabwe ke okutholakala uhulumende encindezela abantu ungakhangela ukubana ke mabadlaphikisayo ama-journalist, ungakhangela ke abantu bama-church, labanye abatshena abakuhlunyezwa ngohulumende, ikakhulu laba ke abakhuluma ngesimo selizwe, kanti ke umnotho welizwe uyatshontshwa.
Okugcizelwe ngumnumzana Msongelwa Ndlovu owebandla lezaphu othi kusobala ukuba uhlelo lwe-re-engagement olwenziwa nguhulumende weZimbabwe kalukamukelwa.
King waseNgilande uCharles lo Emerson Mnangagwa asiwazi njalo asiwuboni ngoba bonke bobabili labo lohulumende kaMgabe bancedisana ukubhuqa isizwe sikaMthwakazi ngegugurawundi. UCharles lo wayencedisa kubanika izikhali abantu bezanu labo Mnangagwa labo. Bonke bobabili asilani lokuthi namhlanje bazondelene abasazwani.
Imizamo yokuthola imbono kahulumende yehlule abogatsha lokudlelana kwamazwe besithi abakhulumi ngalolu daba ukuthi isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana ubengasabela ucingo. Kodwa ilunga leZANU PF Central Committee umnumzana Bautomoyo uthi uhulumende kaMnangagwa uzama ngazo zonke indlela ukulungisa ubudlelwano namanye amazwe.
Lokho kuyabonakalisa ukuthi umkhankaso kamongameli owe-re-engagement usiyamukelwe ngamazwe wonke ngezandla zombili, ngoba ungakhumbula ngembali yethu ngemva kokubana sesithole uZibuse kufike isikhathi sokuthi ilizwe leBritain lisuke lahlukumeza ilizwe leZimbabwe ngezijeziso zenotho ngemva ukubana sesithethe umhlabathi wethu ngokusemthethweni. Kodwa umongameli uthe hayi bo, asisebenzeni lamazwe wonke jikelele, asilazitha thina, sidinga abangane.
Ingcitshiko zombusazwe umnumzana Tshengisani Ntungagwa uthi isehlakalo lesiveza ukuba kusesekuningi eleZimbabwe okumele ikwenze ukuze lethenjwe ngamazwe omhlaba.
Inhlangothi kumbeni izigaba ezombuso wamakhiwa okwele Ngilandi kazikho kuwelelana lohulumende kaPresident Mnangagwa. Kumele sizwisise ukuthi uMnangagwa ube hamba ngevangeli elithi re-engagement, ukubuyela njalo emazweni awentshonalanga, kodwa lokhu kutshengisela ukuthi asinda.
Incwadi le ilotshwe ngumgcini sihlalo wequla le-United Kingdom Old Parliamentary Party Group umnumzana Nav Mishra osekelwa ngumnumzana Lord Oates. Abanye abasayine lincwadi bagoqela amalunga edale ePhalamende athi umnumzana Saint John of Blestow, umnumzana Peter Bottomley, umnumzana Hain, umnumzana Kim Johnson, nomnumzana Pervis Tweed. Ngimele isithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Elemelika lithi kukhangelelwe ukuthi amacele amabili alwisanayo kwele Sudan abalisa ele Sudanese Armed Forces lele Rapid Support Forces abeke phansi izikhali kusukela lamuhla kulandela ukuxoxisana okujulileyo elikuqhubela lelo lizwe. Lokho kwenzakala uhulumende weZimbabwe esithi usehlenge ezinye izizalwane zakhe ebezise Sudan njalo sezilubhekise ekhaya. Umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken uthi elemelika lizabumba ikomiti elamalunga avela kungatsha ezehlukeneyo emhlabeni jikelele kanye leSudan azacobongula indlela ezingasetshenziswa ukuthi kube lokuthula. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecobongula ezombusazwe.
Ngibona ngani kuyasiza nxa sithi siyananzelela amanye amazwe, of course amazwe amakhulu anjengabo UK labo US, bona bahle bangena khona phakathi elokhuzeni eKhatumba bathatha abantu babo besebenzisa ama-military operations. Kodwa amanye amazwe azama khona lokhu ukuthi abantu bebathwale ngamabhasi bebase kwezinye indawo ezifana ne-border yase-Egypt. ukuthi bekwazi ke ukuthi bebuyele emakhaya. Nga abantu bese emumena njengalo khona athese Egypt, ngibona ngani usizo lo bayiluphi luyasiza andingilethemba ukuthi abantu bazaphepha basile.
Ubona kuzasebenza lokhu yini okwenziwa uhulumende weMelika?
Yeah, ayisithayi ngiyazizwa lezi ndaba zokuthi sokungani kuba lo kuba ngumlamlankunzi okuvele ezwa ekuzwekazi leAmerica. Angazi mina ukuthi ngalesi sikhathi kuzasiza na, ngoba nxa ungathi uyananzelela uzathola ukuthi ukuze amacelo mabili avume ukubeka izikhali phansi, kukhanya ngani basadinga ukuthi babe sendaweni engcono ngokuqhubeka kwempilo ukuthi babe le advantage ethile. Asazike ukuthi singabe sesifike lapho ukuthi likhona elinye icele libona ukuthi hayi lona selisenza kahle, therefore liyangena kuma negotiation lilegunya lokuthi liya negotiate lizithembile, kumbe mhlawumbe kukhona elinye icele lizibona ukuthi hayi lapha singaqhubeka sizagcina silahlekelwa la yilokho esilakho kathesi. Ngoba yizona izinto ezivame ukuthi zifose abantu kumbe zifuqa abantu ukuthi bayexoxisana. Nxa kuseselomunye obona ngani anganqoba, kuzaba nzima ukuthi uthole isivumelano sokuthi kukhumiswa nimlotha. Kodwa akwazi umuntu ukuthi kungaphetha njani. Sizabe lathi sikhangele sibone ukuthi kuzaphetha njani.
Lo ngumnumzana Mandla Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, obekhuluma ecingweni eseNairobi kwele Kenya. Wezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika namhlanje usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokudinga usekelo lokuthi ancintise okwehlandla lesivili lokubusa. Ucele uzulu weMelika ukuthi amnike ithuba lokuqedisa inhlelo zakhe yazisungule ingena embusweni eminyakeni emibili edluleyo. Iningi lesabela ukuthi umongameli Biden useluphele kakhulu ukuthi angabusa ngoba waqala umbuso wakhe evele eseleminyaka engamachumi edlula athoka minwembili 82. Yena uthi uqinisaka njalo engabusayo kweminye iminyaka emine. Namhlanje kunanzwa ilanga lokuvikela ukusabalala komkhuhlane woqhuqho ele World Malaria Day. IGhana leNigeria abikwa isisungule uhlelo lokuhlala okuhlaba insane amajekiseni okuvikela imalaria, lanxa lelo jekiseni lingakaphiwa imvumo ngabe World Health Organization. Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ithi abantu abaningi eZimbabwe baphila nzima ngenxa yesimo esibi somnotho elizweni. Umnumzana Ambrose Sibindi, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZCTU, ngobulawayo uthi kuzwisa usizi okubhekane labantu asebesidla kanye ngosuku. Uxoxa lo Gibbs Dube weStudio 7.
Izisebenzi zeZimbabwe azisakwazi ukuba nazenzeni ngoba sinanzela ukuthi nxa uqhathanisa amandla edola eMelika le-RRC yekela Zimbabwe ikhanya eZimbabwe iphela amandla olokhwana zolo ongasakhulumekiyo, ngoba sikhuluma kanje ngaphezu udinga ukuthi uzibe le 2000 RRTGS ukuze uthenge idola eyodwa eMelika. So ungakunanzelela khonokho abantu abaningi bazihoyela ama 200,000 kuyakuthengisa abantu balabayiholayo ele imali engabahli ndawo. Into ehluphwayo ukuthi uhulumende sama ukuqinisaleka laleli sethi kunanzelela ukuthi yo imali leZimbabwe iphela amandla, sathi uhulumende akuyimise kancane usebenzele imali yemzimba ukwenzela ukuthi abantu bancediseke, usulungisa leyi eyangapha ngekhaya ufaka ama-policies a-right lanithekulezanyethi ukuthi ivuba lohulumende ngalelikhoka kathi esibili hayi abantu bezimbabwe sebeyigcini.
Akusitshele ukuthi nxa uyisisebenzi liphuma ilanga lisiyatshona ibuyenye iviki iphele kubuye inyanga yonke, umuntu uphila njani vele?
Eqinisweni abantu bezimbabwe kathi esizisebenzi abaningi bahlakani bandantambami sekhona ngkhaya. ubane bahamba ngenyawo ngentombi isabambeki besuka lapho futhi ngale msebenzi bathole ukudla kuba ngini. So iqini nje ukuthi abantu babilandela abaningi bathola sebechayisa abana umntu azama ukuthengisa amatamatisi omunye umntu ezama ukuthengisa izigqoko ezindala lezo kuthiwa kuthiwa amabhele lezi zizo sebe zizaba. Kodwa nxa kunjalo abantu bebaphila okuthi kungaqhubeka kunje sibone ngathi abantu bengagcina engqineni sebesenza umsebenzi owaqhiqaliyo ngo-130 abasakwazi bahambe ngabayekeleni.
Pho-ke nxa sithi uSibindi usuke efactor lethize abe sengene ezitaladini lapha edinga ukuthi aphande impilo kuyaphandeka kumbe vele yokuchitha isikhathi lokho.
Eqinisweni akuphandeki lutho ngoba ungakhala bona abantu abasemgwaqweni abaphandayo kathesi. Iinumber zabo zizisesabeni. Abantu kunyaka sebekwenzayo ukuthi engxenye labo ngokuthola khona kwana esingathina idola ukuthi athengise kwaleyo lawo. Njalo abanye sithole ikweni ezitaladini ngoba endlini akahlaleki. Abantu babalekela ukuthi babe behlele endlini bezicabanga into eziningi bezisa ne-stress. Wabanye abane emgwaqweni abaningi ngokugojisa eqinisweni. Abasatholi ukuthi lokubala bakuthole kodwa uthi ukuthi hayi mali ami yethina leyo ukuthi ekhize impahla yabantwana ngowelanga la. But eqinisweni akusidlekisi. And ukuthi ngokuthi uhulumeni ngokho nje ngitshela ndimsulu ngelisebenzi kodwa ngathi kaboni so khona into ongalaleliyo kodwa siyakwazi cha othele bhoda hale uma ngamelwe lizwe esithini as a listening president kodwa ke futhi ngathi ngelisebenzi ayikahlaleli because siyadibula sikhona la everyday ukuthi abantu benziwayo
khona vele isebenzi sahola inisibindi nxa sihola sihola malini
izisebenzi eziningi kathesi abantu bahola ama-250 khonapho ngokuningi bawo besiyakhotha ngaphana ma-300,000 and ungayikhala leyani imali ayimali engelaingezona nxa usintela ngapha ngapha emalini eyamehle yethenga kufela mani ngoba eqinisweni kubayasekuthole ukuthi kathesi uyahola imali i-RTGS ungakathengi lutho uthathe leyo mali futhi lithe imali yemzini ngoba yiyethengayo so eqinisweni ukuthi izisebenzi hhayi ungabadinga thinto abaningi bazihole ingxenye vele le-$100 ngokuningi bakho nxa usuyithinte la ngapha emalini emzini pho umuntu uphila njani $100 yona vele kuze uthenge imali ye-rent i-room eyodwa umntu yena bafuna ama-$60 i-room eyodwa so kuyakuthengisisa abantu bezimbabwe baphila nzima njengezisebenzi
umjova la iyabiza e
imjova iyabiza kulo muntu ezintela abawasee-south republic besithi yena usebhadale almost $1,000 one-way e-south republic ashana into kuselelitsha uthi ubhadale $1,000 one-way so means engxane usefuna $2,000 usuku lulunye and khona abantu abazenezi i-1 hamba ngenyawo and futhi yanenzela amasoza athi abantu bayachaya bahlukumezwa ngoba abantu besuke kuseni kakhulu basezindekusuka abantu bayathathela impahla bayachaya abanye bayalinyaza kungenxa yokuthi abantu ezibaza khona bechaya into engelawo ngoba zafika sengela ukuthi bamchale khona ukuthi wawungela mali.
Lo ngumnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso ye-ZCTU obexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 ekobulawayo. Baningi abantwana abangenelisiyo ukuphutsha izifundo ngenxa yabazali abahluphekayo. Abacobungula njalo abakwezemfundo bathi maningi amantombazana atshiya izifundo eZimbabwe okwedlula abafana. UTobias Mutsingwa usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ugwalo olwakhitshwa nyakenye yinhlanganiso elwela amalungelo abantwana e-United Nations Children's Educational Fund lwaveza ukuba abasakhulayo abangafika isilinganiso sengxenye kukhulu 47% babengahambi esikolo ngenxa yobuyanga kanye lobunzima obalethwa ngumkhuhlane we-COVID-19. Inhlanganiso le yakubeka sobala kugwalo lolu ukuba amankazana ayethwele nzima kungakaqhamuki umkhuhlane lo. Abanye babefika ku-grade 7 kuphelele khonapho kuthi abalenhlanhla babefike ku-form 4 balutshwana ababefunda bedlule isigaba sika-form 6. Unkosikazi Janet Nkomo ohlala eLower Gweru uthi kulezi zathu eziningi ezenza abantwana bengaphutshi izifundo.
Mostly imali eyokuthi bebhadalele abantwana plus izikolo zakhona zikhatshana plus i-peer pressure ukuthi bebona abanye belotsholo enemisesala. Ama-beliefs lama-doctrines e-society wayenza ukuthi abantwana bona la begcine besenza njalo.
Lokhu kugcizelelwa ngunkosikazi Bongiwe Dube owenhlanganiso ye-Community Youth Development Trust esebenza labatsha eMathabeleland South.
Kusaselenkolo leyana eyokuthi umntwana oqakathekileyo ngumntwana omfana. So kulesidingeko kakhulu for i-education especially kuma-community leaders ukuthi bafundiswe labo ukuthi hayi umntwana ongumfana uyafana lomntwana oyinkazana amathuba asekwaphiwa asefanana.
Umqeqeqeshi wenhlelo kunhlanganiso yababalisi eProgressive Teachers Union of Zimbabwe kobulawayo, umnumzana Vusumuzi Mahlangu, uthi uhulumende olomlando wokwakha izikolo ezenela abafundi.
Okunye kubangela lokhu ke imimango ehanjwayo kuyiwa esikolo. Athola ukuthi izikolo eziningi zikhathana, so khonokho ke kuyadala ukuthi ke abantwana abangamantombazana bangasayi esikolo ngenxa yemimango le. Kuqakathekile ukuthi ke uhulumende abone ukuthi ke bonke abantwana bayenelisa ukuthi bafike ezikolo, whether umfana kumbe uyinkazana, kumele sibone ukuthi izikolo ziduze kwabantu.
Kodwa isikhulumeli sogatsha lwezemfundo umnumzana Taungana Ndoro uthi uhulumende uzama konke okusemandleni akhe ukuthi wonke umntwana ayenelise ukuya esikolo, kungenani lokuthi ngumfana kumbe inkazana. Uthi loba amankazana engazithwala kumbe engachata, imithetho yelizwe iyabavumela ukuqhubekela phambili ngemfundo yabo. Ingcwethi ecubungula indaba zabantwana njalo efundisa eLupane State University umnumzana Mvulisi Ndlovu uthi emakhaya kusilela ulwazi lokuthi abantwana bazatholane bengaphutsha izifundo zabo.
Career guidance emakhaya, hayi le nto iyasilela leyo, mna ngayibona ngamamehlo. Akwenziwa ama career days agoqela izikolo zonke izikolo zemakhaya, abantwana bayetshelwa bafundiswe ukuthi ngaba lemisebenzi, imisebenzi abangayenza yile lale. Abaningi abakwazi bafunda kuphethe ngoba kuthiwa kumele umntwana aye esikolo kuphela, then bazi imisebenzi yale abayibona engxenye yabo teacher, amapolisa ephela khonapho, abakwazi imisebenzi mningi abangayenza empilweni zabo.
UNdlovu uthi kulabanye obenkolo ezitshiyeneyo abaphazamisa ezemfundo.
Imfundiso eziqinileyo emabandleni kazibe khona, ikakhulu amabandla okuthi umntwana kuyathi uyahamba aye kwendizwa. Kazibe khona imfundiso zonezo zokuthi abantwana kumele bafunde. Engani sesike saba namabandla ayalayo ukuthatha ama-vaccines, amajekiseni, kodwa uhulumende ungenelele lezi nhlanganiso, amabandla njalo sawabona sesamukela amajekiseni. Ngendlela efanayo, kasingeneni emabandleni onalawo sikulungise khorokho ukuthi umntwana hayi kaphiwe ilungelo lakhe lokuthi afunde.
Inkokheli yekomiti yabona ngemfundo yaphezulu edalele parliamente, unkosikazi Lindiwe Maphosa, uthi idalele parliamente lalo lilomlando omkhulu okubona ukuba abantwana bafunda ngemfanelo.
Okungenziwa iparlamenti ukuthi nje kube lama-policies angancedisa abantu anjengakhonokho esikubonayo wabobhimu, ukuthi obhimu bathatha abantwana abalutshwane. Kube nendlela okungancediseka ngayo ukuthi abantwana abaswelayo bafundiswe yi-government, njalo kube nemithetho eqinileyo ekubopheni abantu abathatha abantwana bebancane.
Umthetho we-Education Act owalolongwa ngomnyaka ka-2020 uvumeza amankazana azithweleyo kumbe asemendweni ukuthi benelise ukuqhubeka ngezifundo zabo, kodwa abanye bakuleleka bathatha ngalo umthetho besithi ulakho ukufuqela abantwana ukuthi bengene kwezemacansini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Luyalandela uhlelo lwe-Life Talk, The Connection, olwabatsha lapho uNtongameli Nkomo ayabe ekhuluma labasakhulayo ngamalungiselelo okhetho oluzayo.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Usungulwe lamhlanje umbukiso omkhulu we-ZITF wobulawayo. Amalunga edalela eParliamente aweBrithani aweUnited Kingdom All Parliamentary Party Group Zimbabwe athi akumelanga uMongameli Emmerson Mnangagwa-Nxuswe ekugcotshweni kwenkosi uKing Charles wesibili. Oliver Lelisayo, yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona apha eWashington DC ngisithi ningakhohlwa ihlelo lakusasa ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraranaka muri yezimbwe.